Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingayo livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 25 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapholisa.
Impupho lesafikazeka hulumende ayibonabonakali, kumele ukuthi ngabe yethula la ukhona, ngoba umazeli hlala isikhathi ufike sokumbayimbayi yayiswela.
Okumqoka empilweni kaZulu okufana lamafutha ezimota lempuphu kuqhubeka kusilela elizweni, kodwa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo.
Sang ubengakhangeli kudaba lwenkulumo, kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indebe lazo ngokukhulumisana, njalo kungabanga nokuchitheka kumbe ukulwisana.
Umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF eyathiwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapholisa kuphela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba izolo ukuthi izitolo lezi ezithiwa ngama-Garrison Shops zivele zikhona enkambeni zebutho lamapholisa okuzadingakala imali nje kuphela ukuthi ziqalise ukusebenza. Limali izathathwa njengomthelo kuzisebenzi zikahulumende ezivalisa amatitshala, odokotela, abongi labanye. Uncube uthi umthelo lo uza kuba isilinganiso sokubili lengxenye ekhulwini, i-2.5%. Kusenjalo, inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ithi abahlali bakoBulawayo njengakwamanye amadolobho elizwe bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota kanye lempuphu ezitolo, lanxa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo. Isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Thembelani Dube utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi okukhathaza abaningi ukuthi abalamali uqobo lwayo lokuthenga emkambo wensitha lapho okungemukelwa khona imali kamakhalekhukhwini, i-EcoCash kumbe iswipe.
Impupho lesafikazeka hulumende ayibonabonakali, kumele ukuthi ngabe yethula la ukhona, ngoba umazeli hlala isikhathi ufike sokumbayimbayi yayiswela. Ithi vele ngayisethula ihle abantu bahle bayigcwale. Lento abaningi bakhona abayithathayo ngengathesa lomunye mhlakhona futhi nonkalakata yenqola kutho ukuthi ngathi ngaphambani bakhona osomabhizimusi basebenzisane nalaba abantu abamkambo omnyama, ngoba uyafica omunye umuntu ekuthwele ama-10 kgs bokafika 50 wasendaweni yakhe khona le edulayo yabo 150 something, le 10 kgs labo ngwerengwere lapo amafutha ezimota lawa khona engazani kuthiwa bekhona qasi ukuba khona izolo lakho ngangifita khona ngikhuluma ngegaraji akophuma ngivela phela ngikathethi lapho ephuma totally la ayikhona futhi ukuthi igumira ngale ngizwabanye besithi ikhona la magaraji lasedorobheni libo BSS ngale, but amanye amagaraji hayi omile, silinge ngabhodabhoda njami kuwakhangele lapha hayi komile. Sizananzeli ukuthi ngamafutha okuhambise ngekho la makhombi lawa agcina siba malutshwana, nxa siba malutshwana la ma-Honda City lawa kuzatholakala ukuthi imitengo yakhona isuke ilifikaza njengoba vele kathi sama-Honda City aku-$7. So ngabe ukuthi amafutha vele ashoda abaye bathena batheze ama-$10 iviniki edorobheni lomuntu ekhuluma nge-$10. Lawa amabhasi kahulumende kuye kwaba lensuku sibi lapho kade ngatholi khona amafutha futhi ukuthi abantu bethole nzima emgwaqweni sebemadlokulongana labanye sebequma ngenyawo so ngamafutha ahluphayo yimpuphu ehluphayo
sisanda ukukhuluma le nhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe kuwona lo msakazo yona ithi timu leyo dingadingi inkulungwane ezinhlanu ukuthi iphile uyavumelana labo yini ngalokho
yebo ye singathi ukuthi yiyo imali edingakala kodwa eZimbabwe akuna abantu abaningi abayitholi leyo mali umuntu ongathi uyatholi imali ezwayo sibili sesikhangela ubuningi babantu mhlawumbe ngabantu abathole 1500 kubo 1000 khonapho i-5000 vela abathole imali yemelika basebeyitshisa lapho emkambo omnyama sebengayithola leyo mali kodwa okokugqoka lakho bangagqoka nzima sokumele baye kokhothama ngoba ngasikhangela ukuthi kade sibhrugwe kumbe iyembe ezitolo lezi esizijayele ngakhangela for instance iyeyimbo yomntwana esikole iyabibiza amakhulu amathathu amadola i-300 ukuthi ukuthi lezi ezokuthena zebe zifuna pho so 900 or 600 so layo veli 5000 vela leyo kayeneli kuhle iyabokhayela sibili yabungathenga nje ukudla khona ukuthi singenele sikuthenga isinkwa sakho nzuku zonke uthenga impuphu yakho uthenge le nyamanyana nje lenhlanzane zabantu abazidlayo usuthenga le mbhida yakho nje lamagulushe
iyatsho i-Consumer Council of Zimbabwe ukuthi iningi labantu lithenga ezitolo ngoba abanye abalayo vele imali uqobo lwayo i-cash ukuthi bathenge emkambo onsitha yikho likubonayo yini lokho
yey khona kokuliqiniso ngoba ungananzela ukuthi abantu abadinga bahola imali bayehola ngamafigures ngene emafonini ngene emabank okungaba ukuthi umuntu kuba lula ukuthi ayethenga iswipe nge-card emashop ngoba bayavuma kumbe ayethenga ikho cash emashop ngoba bayavuma ngoba emkambo lo omnyama iningi lawo lifuna i-hard cash imali bengovuyisa amabhenki amaningi vele baluthena abantu abathola $100 a week nje singathi $50 a week kodwa ngaso swipe khona phana uzafika kule ndleko ezinkulu kakhulu zikhona indleko ukuthi every swipe yakuthaba ama $15 every ikokesi lakho kube imali yangkhona ama 2% la adle bathibile ezikhwameni zabantu lapho ngoba ungananzeli intengo yemkambo omnyama ingaphansi kulaleyo yabo soyithenga amashopu ngoba amashopu bahle bananzeli ukuthi hayi kutho ukuthi lapho umuntu lo nalami ngizathatha imali nje baye befuna ukuyathenga lapho iyakukarensi ngale ku-black market azozibe kwazi for instance isinkwa ungafika ukuthi isitela siyi-$20 nxa usithenga nge-cash $21 nxa usithenga ngikho cash emashopu laphana kodwa ngase uhlanje emkambo omnyama songasithelwa ngama-$17 $16 or even $18 sesingantu yasingaphansi
alo-ke ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni we-ZANU-PF eyachiywa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018 ekhuluma embuthanweni wokukhumbula umnumzana Tsvangirai izolo uChamisa uchaze umuyi njengomuntu wayelesibindi esikhulu njalo wayezinikele ekukhululeni uZulu kumbuso weZANU-PF. Ngokunjalo uthi ibandla lakhe lizaqhubeka ngalolo nyawo lize lingene embusweni. Omunye wabakhulume kulombuthano umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES Trust umnumzana Ibo Mandaza. Laye ochaze uTsvangirai njengomuntu oyelesibindi lanxa nje wayehlala ehlukuluzwa ngumnumzana Robert Mugabe lohulumende wakhe. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Uthezela uChamisa kungafani lalawa abathethe kuZANU-PF unenhlonipho enkulu kakhulu kumongameli we-MDC owasishiyayo uPresident Morgan Tsvangirai. Ngakho kufake inhlelo ezimemwe ilizwe lonke ezokukhumbula imisebenzi emikhulu kakhulu eyenziwe nguPresident uTsvangirai ebumba ibandla njalo elwela ilungelo lomuntu wonke nokuzivusa kwabantu beZimbabwe ngalolu hlobo kwenziwe umsebenzi wokumkhumbula kulandelwa imisebenzi efanayo elizweni lonke nje jikelele.
Kuyini okumqoka ubaba uChamisa akukhulumileyo kulombuthano?
Ubaba uChamisa uthi ukuthi siyakhumbula imisebenzi aqaliswa ngupresident uTsvangirai njalo sizoqhubekela phambili sizama ukuthi sisebenze kanzima ukwenzela ukuthi lokho kwakuyisifiso zakhe okwakuyikho ayekulwela njalo afe elokhu ephatheke ngakho siyazama ukuthi kutholakale njalo kwenzakale kulezi leZimbabwe izivuse kweleZimbabwe ihlala kahle kweleZimbabwe yoqinileyo ukutholakala kwezibhedlela ukuphilakala kwemisebenzi ukuthuthuka kweZimbabwe lokuthula njalo lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu beZimbabwe kuyimisebenzi kaPresident Morgan Tsvangirai njalo umsebenzi uPresident Chamisa asezimisile ukuthi lanxa kushisa phansi kubanda phezulu kuphumelele ngesikhathi sokubusa kwakhe ibandla le-MDC mhlawumbe lokukhokela ilizwe leZimbabwe.
Kudaba lwenkulumo ubaba uChamisa azikhuthazayo lomnankagwa kodwa ezikhanya zizehlula kukhona yina khulume ngakho.
Sang ubengakhangeli kudaba lwenkulumo kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indebe lazo ngokukhulumisana njalo kungabanga lokuchitheka kumbe ukulwisana. Ngakho ukhuthaza ukuthi kube khona ukukhulumisana ukwenzela ukuthi sizwe lizame ukuqhubekela phambili ngokushesha.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo, Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umkami ongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthi usiko lokwendisa amantombazana asesemancane kumele luphele, amantombazana la akhuthazwe ukufunda izifundo ze-science. Umnangagwa ubekhuluma lokhu esikolo seMapili Primary School eBeitbridge izolo lapho aphe abantwana besikolo ukudla. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi usomabhizimusi wazakala kakhulu ngokuya emcimbini weDurban July kwele South Africa nyakenye. Le mota ezingaba ezezinga laphezulu ezingamachumi ayisikhombisa i-70. Umnumzana Sam Mshengu Chabalala kayisuye weSouth Africa kodwa ngweZimbabwe njalo ibizo lakhe loqobo nguGilbert Tachiwona. Lundoda ubebotshiwe ngokuzama ukufumbathisa ipolisa wakhululwa izolo ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail engamarandi ayingxenye yesigidi i-R500,000. Iphephandaba le-Chronicle lithi umsekeli kamphathintambo wezamafekitali umnumzana Raj Modi usexwayise uZulu ukuthi aqaphele inhlanzi zemagabheni ezithiwa zingaba ziyonakele. Izitolo zeSouth Africa zazise uZulu ngempelasonto ukuthi inhlanzi lezi ezohlobo lwePilchard kumele zibuyiselwe ezitolo. UModi uthi njengoba iningi lithenga impahla eSouth Africa zilakho ukuba khona elizweni lezinhlanzi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisiphayo na ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sala zwami unjani? Ngile endaweni kobulawayo ngile kumthitheli ngibone intitheli la kusekho nama ID nama passport. Indawo ebolileyo, indawo eyohlukayo, ayithona ama sling sembo womvo kuphela. Then ngaya endaweni egweri la kusekho nama ama ID. Indawo enhle kakhulu bathi endaweni enhle kakhulu eHarare la bathatha khona kuthi kakhulu. Kobulawayo ngithi ngazi wazalane bakithi kunzima kobulawayo. Akuna into enhle kobulawayo, zonke izinto zimoshele kobulawayo. Even if it's not a good thing, it's not a good thing. 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 Ngiyakubingelela umsakazi omuhle. Umsakazi wami benginesifiso sokuthi thina esilana eSouth Africa ama-action azayo la ka-2023 basivumele sivote, sisebenzise ilungelo lokuthi sivote sila eSouth Africa. Labase-America bevote, labase-Britain bevote, labo bakhona bevumele bevulele ilungelo lokuthi sivote njengento eyenzakala eMozambique ukuthi abantu beMozambique bavota bela-South Africa bavote bese-Britain nakuphi nakuphi. Lathi besivumele sivotele iqembu esilisapotayo besinikezathe ilungelo sivote lathi singamazimbabweni noba singaphandle kwele sesigangeni but singamazimbabweni lathi besinike ilungelo sivotele iqembu esilisapotayo singapha ngaphandle kwelizwe. Ngiyabonga msakazi omuhle.
Sanibonani basakazi bakastudio 7, sibonga ihlelo zenu lesinikeza zona ezingakhethi uhlangothi. Hayi, iZimbabwe bakithi ya ilizwe eselisekucingweni eselibulewe izani ukuphefo. Abantu abaselathemba kulo, abantu kumele bebambane ukuze sikhiphele libandla leli lezani ukuphefo. Kodwa kuzaba lokunzima ngoba laba bafuna ukuphuma lapho. Abanye bayadla, abanye balamacala, so bazivikela ngokwabo. Kodwa inkinga ekhona ukuthi thina abantu bemathebeleni noma singaze siyikhiphi izani ukuphefo ukungena elinye ibandla sizohlala vele sisemuva. Okubalulekileyo ukuthi nxa ungakhiphi izani ukuphefo lelo bandla lizaba khona. Kuvunyelwana ukuthi emathebeleni liyazimela yodwa ibe yilizwe njengabo South Sudan labo Lesotho. Ikhubuzana emathebeleni sithole intuthuko, sithole ukuzivusa okukhululekileyo. Kodwa ezilongo se-antinational and hayi angiboni emathebeleni siba lokuthuthuka. Ngiyabonga.
Siyabonga kustudio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Into yokuqala ngithanda ukukhuluma ngokuxotshwa kwemeya ye-Victoria Falls. Abe kufanele axotshwe, vele inkulumo zakhe vele azitshengisa ukuba umuntu e-MDC njalo angeke ibandla ligcine umuntu ole nkulumo ezifana nezane inkulumo ezinjeyana ngezezane PF. Sibuye-ke kule indaba ye-MDC yoku-challenge election results. Abangeke bethi basebenzisa i-evidence based ngebhuku lika-Jonathan Moyo kathi vele yona MDC as a party enkulu ayinayo i-intelligence la engakwazi ukubona ukuthi i-rigging yaba kuphi, kwayenzekalani kuze kufike lapho ekhona uma kuwukuthi for sure bathi uChamisa wawini i-presidential election. Bafanele kube ne-evidence i-proof ebambekayo, hhayi nje based kumabhuku ka-Jonathan Moyo. Hayi, lokho kuyakhalisa kakhulu.
Sanibonani ku-Studio 7 njenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Life Talk, bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-Dr. Irand yilo ebelizosiza ukwenzela ukuthi abantu iZimbabwe ivuke iphakame. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar. Uyabona ukuthi bacabanisa abantwana bomuntu ekhaya eliwayo. So manje inkinga yokuthi abantu bezanu ba-proud ngento abangenayo. Kwakufanele ukuthi nje izanu ungayibona ukuthi siyehlulekile, icele iSouth Africa ukuthi hhayi South Africa sicela usiphe irandi lakho usifundise lokhu ubusa ilizwe bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balaleli abahle bakastudio 7 nabasebenzi abahle bakastudio 7? Themba niyaphila la elikhona khona ngapho ngasemelika. Ye, lo okhulumayo ngumntwana enhlabathi bakwena, ukhuluma naye eJoni. Osenhliziyweni wami bakithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo, enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abasezimbabwe baseruthutha kakhulu abangamthakazi ngangifuneka. Lize lakithi bakithi mangibhekile mina ukuze nje ngiphumelele kube nento engcono, mhlawumbe engahle ibambi. Ngabe kuthiwa kithi kunogavumenti laphana kungenamadlozi lawona khona esiwabonayo asebenza ngobudlozi bezayikuba ehleniyo ngoba labona abantu okuthiwa yigavumenti ngibabona nje beyizigila mkhuba. Ngaba yisikho lokho ngabe kuya ngani ehlangane nje bekele khulumisana nama-opposition party wonke kakhulu opposition eyophoza ngokuqinileyo efana naleya ka-DNP zabo uhlale phansi njengakudala. Ya, njengamadoda uyabona amadoda mawutafuta emakhaya njengoba nje isiphalithi siyakusho phela ukuthi batho besilwa amadoda kuyabhikwa laphana kithi nje eZimbabwe sobehlukile ukuthi kuthiwa izani izobusa iyabusa akunanto eyibusayo ayazi into eyenzayo into ekhona yokuthi basebenzele ezikhomeni zabo ngikona bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane inaba ehlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze yenze lokhu kuhlungu ikhulume neSouth Africa ifake irandi kulela lizwe kube nemali uyabona uma ngaba nemali kuthi eZimbabwe sekunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi ngoba eqamba nangakwa ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le ma ihlale emoyeni papa noma ihambe siya kuphi kuthiwa kunani kunani kuyikhulume ngayo isikela ama-investors wabeyazi ekutesta mhlawumbe engasithazabale phela noma bevezokuya phambili bayenze ukutsonsa ngoba kuzobe sekunemali kodwa manje imali yakuthi wena ufuna ama-investors bebezo-investara phaya bevelelwe ngamatsotsi mina amatoti kanti ku-investwa ngani akuna mabhenki umabhenki akwazi kuthiwa kuhlala abantu belayinile belale lapho into abayilindi leyo ingaziwa kuthiwa kunemali ehlala emafonini kunamatshaji ile ngohlaba lolawo lelo mthetho ile nto ngicela
siyabonga ke yiyo amazwi abalaleli bethu lawo abasithumele wona nge-WhatsApp. Siyalikhuthaza ke balaleli ukuthi lisithumele amazwi enu amafitshane engadluli i-2 minutes njalo lingathuki. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika edolobheni le-Milwaukee lapho kuthiwa khona amapholisa edolobho leli athi kulondoda ongene kunkampani epheka utshwala elombhobho wahaza inhlamvu wabulala abantu abahlanu kodwa laye wadutshulwa ngamapholisa. Amalwa esicatsha awukholo lwesimuslim adlulisa amalawulo engamalunga enhlanganiso ye-Islamic State abikwa eseqhelisa umkhankaso wokuhlasela izakhamizi zangenyakatho yakwele Mozambique khonapho ke kumakhelwane eZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezivela lapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump usekhethe umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ukuthi akhokhele uhlelo lokuvikela ilizwe leMelika kugcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela ukusolwa kukaTrump ngabanye abathi uyalulaza udubo lwe-coronavirus ngokuthi ilizwe leMelika alikho engozini yaleli gcikwane. Kulezizalwane zakwele Melika ezingamachuma isithupha ezilegcikwane leli njalo abezempilakahle bathi igcikwane leli lilakho ukusabalala eMelika. Kunjalo nje uyaqhubeka umjaho wokudinga uzamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Umongameli Trump uqhubeka ebusa ngendlela abanye abathi kayifanelanga ilizwe elinjengele Melika. Uzanqotshwa na ukukhetho ngenxa yalokho? Asazi ke lo ngumbuzo esiwubuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngani uhlupho lwama-Democrats into esizabahlupha ukuthi kabafundanga ngokhetho oluphelileyo. Angiboni mina ukuthi umdala lo uphambili lo angamisana lohlanya loluya. Njalo ama-Democrats ungakhangela nxa kubalwa i-history yabo abazake bakhethe umuntu omdala kangako umbungango-Trump bajele ukukhetha abantu abale minyaka ephakathi laphakathi ma-40 something. So nxa umdala lokho uphumelelayo angahamba phambi abe nguye unominee. Ngibona ngani kubomama lasebantwini abamnyama kuza kuba nzima ngoba abantu abamnyama baphume masinyane bengalukha baxutshwa. Omama basebesele sebebabili so kutshengisa ukuthi omama laba bavotela obaba kabafuni okanye omama babuse but kulabanye omama bangasoze bakuthande lokhu ukuthi umuntu njengo-Elizabeth Warren akaphumelelanga. Mina njengomunye wabavotayo ambona ukuthi ngingavota. Ngomnyaka owedlulayo ngalo uvotela uHillary lonyaka nzawala nxa u-Elizabeth Warren engasuye okuphumeleleyo njalo bakhona abanye omama bangade bekhangele ukuthi ngesinamuhla ngalo mnyaka u-Elizabeth Warren kumbe omunye umama uzaphumelela kumbe u-Kamala Harris uzaphumelela laye abe seduzane khonapho kodwa kukhanya kwehlula obaba bafuna babe yibababusayo.
Ngezinye iy'ndlela singathi ilizwe leMelika alikafiki kusibanga sokubuswa ngomuntu owesifazane.
Hayi. Kathesi leyo phela lokho kwenzakala kathesi lokhu angazi ukuthi jabise sicinga ukuthi kuze kube lokuvela okungakanani umuntu kabantu abazimiselanga omama umakhanhle omama bebebangaki baphumile bonke laba abaseleyo labo sebebatitshana phela ngabe kuthiwa ukhona umama othutshayo kumbe ngangunumber 2 kumbe ngunumber 3 ngaye kungcono but manje hhayi obaba bakhanya beyikwabaphambili kusho ukuthi ama-Americans beze bedlule ngamanye ama-African countries lapho sokubuyela osokubusomama bona baloku besala befuna ukubusela kubobaba kodwa bethi baphambili nge-development.
Manje lo omunye ubaba oyisitabane ubona ngani enganqoba yini ebuse ilizwe leMelika?
I think laphana kulo duwo oluphambili nxa uyabona ukuthi ubaba lokhu angifuni kumqamba ngelizwe lo baba lokhokhelayo bangaphumelela babe yibaba abaphambili bephathi ubaba lwana ongale lwana ohlanya yikho akufunayo ukuthi bona labana ababili baphumelele so ama-democrats nxa bengakunanzelelanga khona lokho kuzabakhathaza ngoba ubaba lwana engaphumelela bangaphumeleli labo babili ziningi izinto abangababhokoza ngazo eziningi kakhulu so yikho kathesi engabaqali uqala angafuni ukuthi bawine kodwa afuna bewine kuzabeza ukuthi vele kababaqali because bayakwazi ukuthi kuzaba lula ukuthi babatshaye phambili.
Ye, siyabonga Mandlovu. Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni esedolobheni leWashington State. Piwe na lavi wami ya kudingu moya wami ingoma ngi agenda featuring Lloyd Londra isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapholisa kuphela. Umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZanu PF yatshiwa ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasinta ntambama ngo-7:30 libe losuku oluhle.